Ngiyabonga abalaleli abathandekayo, ngiyabonga babagande. Lesi isiqokoqela sendaba indaba emnandi, indaba emhloko sibili ebe ihlupha esikhathini esiphelileyo. Yekelani ngiqale ngokuvuma ngempela ukubana yebo kube kulamatitsha abevela endaweni ezijiyeneyo esiyafundisa lapha abangakwanisi ukukhuluma even ibala elilodwa elolimi lwendawo lena leyo. Kuyinto kathi isenzwa ngumoya lwana okuthi sibantu banye, umoya okubambana elizweni, umoya ongabandlululi abantu ngolimi lwabo, okuthi hatshi wonke umuntu engahamba endaweni ethiyeneyo ezilonge seZimbabwe eyefundisa. Kodwa ke eminye eminyakeni ephelileyo kumbe ngathi kunyanga eziphelileyo abantu basukumile babanga umsindo bekhuluma imbangelo kumbe bekhuluma ama-points esingathi aqakathekile, ama-points afana ngokuthi engafundisa njani umuntu nxa engakwanisi ulimi.
Manje lithi kwenziweni?
Ngikhuluma nje ngingalitshela balaleli ukubana uhulumende siwatshintsha ipolicy. I-Public Service Commission sisukela umnyaka ophelileyo seyafaka umthetho omutsha. Kulama-languages esithi khona ngama-small languages, indawo eziyabo Binga, isiTonga, labo Mwenezi, labo Bedbridge, labo Venda, kusitsho kusitsho. Kwafakwa uhulumende ukuthi akusela mbalisi owe primary ovela endaweni eyinye engasiyo isigaba leso. Lokho kutsho ukuthi amatitsha wonke asethathwa eprimary athathwa esigabeni seneso, athathwa kudistrict yona leyo, ngabantu abakhuluma ulwimi lwendawo lena leyo. Ngingalinika umzekeliso. Ngo-September ophelileyo amatitsha aqatshiwe, bonke abaqatshiweyo bathethwe endaweni lapha abahlala khona, kubona lawo ama-language esithi ngama-language amancane njengasebhinga. Nginike umzekeliso, kwathathwa kuphela abamatitsha abavela eBhinga, eMwenezi kwathatha abavela khona le eMwenezi. Kodwa kulabanye ababalisi bokuthi uyabe evela koBulawayo kodwa sevele ehlala eBedbridge, labo labo bathathwa njengabantu abeBedbridge. So wonke amatitsha asengena okwakhathesi awutholi loyedwa ongaveli kudistrict yona leyo. So lokhu sokulungisiwe, sokuyinto esibonwe ukuthi hayi eliqiniso ukuthi akusebenzeki. Kodwa manini ngicasise ukuthi usecondary, yebo abaningi bavela endaweni naleyo, kodwa kulabanye abavunyelweyo abavela kwezinye indawo esithi ngama-special subject, ama-subject njengabo maths or physics, labo bavunyelwe ukuthi bethathe kwezinye isigaba nxa kungena endaweni naleyo amatitsha akhona ukufundisa lawo ma-subject.